Inengi labakade besemhlanganweni lo bathi bakhathazekile ngokuma manzonzo komnotho welizwe ngoba ilizwe lilezikwelede lamanye amazwe ezedlula amabhiliyoni alitshumi lane amadola eMelika i-14.2 US billion. Ekhuluma lezakhamizi ebulawayo Large City Hall, umsekeli kamphathintambo wezomnotho welizwe umnumzana Clemens Chitau uthi ubezohlola ukuba uhlelo lokuthuthukisa isizwe luqhubeka kanjani kobulawayo.
We are looking at the 14 priority areas, and for each priority areas we've got specific objectives and deliverables. So that's why we are here, to know the challenges the people have on the ground and also to report back on how far we've gone with the implementation.
Oqakathekileyo ukuthi sizokuzwa ukuthi abantu bathini mayelana layo, bayizwisise, siphendule imibuzo abalayo. Njalo sikhuluma nangokuthi uhulumende ule njongo yokuthi i-NDS 1 ithuthukise abantu, iSouth Africa Vision 2030.
Umphathintambo wedolobho lakobulawayo unkosikazi Judith Ncube ongenele umhlangano uthi ukhathazekile ngokuhamba kwamandla kagetsi lokwebiwa kwemichina yamandla kagetsi okuzaphazamisa intuthuko kobulawayo.
Abantu baswela amanzi, abantu bayona phandle la, bathatha ama-transformer akhona kuthiwa ayadura, angilafikanga khona kuthiwa ayadura, but nxa yafakwa namhla kusasivuke ivandalayiziwe, kubise lokuyothengwa kusasa kuvuke kuvandalayiziwe. Kubulala inotho yelizwe layo, ibhajethi yangkhona iyabivelela ngaphi nxa siyabethi lokho abantu bezithathela umuntu eyedwa siyakudla edinga ukuthi edle, abaningi beswela amanzi.
Abesifazana abakubhizimusi lezokwemba okubikwa bathengisa igolide elilesilinganiso esiphezu kwamachumi ayisithupha ekhulwini, i-65% bathi uhulumende kahleleke ekusebenzeni ngokuthenga lokuhlawulisa imithelo yabembi ngaphansi kwendlu eyodwa, kubikwa uSibonile Ngwenya.
Then the other thing, besile proposal yokuthi when we saw igolide lethu e-Fidelity lapha, ama-charges and costs of ama certificates kuhle kukhitshwe khona phana, then i-Fidelity bese siba yiyo edispersayo to the relevant ministries and authorities, because i-process yangkhona is really cumbersome. Nxa sihambe e-mines office lapha uyasuswa uye ku-fourth floor, uye ku-fifth floor, from one office to another, usukela phana uye ema, it's just too much for us women. So sifuna ukuthi sibe le, at least kube le one stop shop lapho kuzayenzwa khona, preferably e-Fidelity, because when I go and sell igolide, that's the time I have money. Ngaphuma lapha nangisela imali yangkhona.
Osakhulayo wakobulawayo ongenele umhlangano unqobi Zitha uchaze ukuba imali ye-devolution fund kumele incedise izakhamizi ezehluleka ukuhlawulela izitendi zokwakha kukhansili.
Kwathi ukubhadala amastendi, but kube sokusiba khona abantu ababhadala amastendi ngesikhathi laphana kutshintshwa imali. Then abantu bathi sebebhadalile amastendi imali yatshintshwa kuba 1:1, 1:15. Then bangasayenelisi ukuthi khona abasevisayo basevise amastendi lawana.
Uhulumende uthi wenza konke okusemandleni akhe ukuthi kungabi ngitsho lo yedwa osalela emuva kuntuthuko ezweni jikelele, kuthi kusiyafika umnyaka ka-2030 kungasela muntu oswelayo ezweni. Kodwa izakhamizi zakobulawayo zikhala ngokuthi uhulumende uyababandlulula kukho konke ezweni. Ngimele umsakazo we-Studio 7 kobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.